lokho kuza ngesikhathi idale leparlamente libike ukuba sokuxotshiswe amalunga awe-CCC alechumilane lawe-Senate ayisishiyagalolunye 9 ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele walelo bandla. Ekhuluma ngemva komhlangano wesiphangiphangi owebandla leli owe-National Citizens Assembly, umkhokheli walo umnumzana uzonchamisa uthe okwenzakalayo kuveza ukuba amalungelo kaZulu awokukhetha inkokheli ayifunayo kawavikelekanga. Wengeze wathi ngaleso sizathu ibandla lakhe selizaphuma ephalamende lasekhansilini okwamaviki amabili kuze kulungiswe indaba ezihluphayo.
Sesizakuma okwesikhatshana kutsho ukuba akula esizakwenza ephalamende ukuze kulungise konke esikufuna kulungise.
Uqhubeke wathi lokhu kungehlula ibandla lakhe lilakho ukuphuma edale ephalamende ngoba sekusobala ukuba elezanu PF kalifuni ukusebenza lele CCC. Lanxa kule mbiko ethi umnumzana Chabangu usebenza lezinye iziphathamandla zebandla le-CCC, umnumzana Chamisa kavumelananga lakho lokhu esithi ibandla le-ZANU PF yilo elilwisana lelakhe. Echasisa amazwi kamnumzana Chamisa, isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi phezu kwamanyathelo okutshengisela ngokungayi edayi lephalamende, i-CCC izakhweza izikhalazo zayo kwinhlanganiso yamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC.
Lo mongameli ukhulume ngendaba ye-national crisis, wathi na kufuze abaZimbabweans akhulumisane ikakhulu umongameli uPresident Nelson Chamisa lomnumzana uMnangagwa ngendaba ye-national crisis esikhangelane layo. Wakhuluma njalo kwesibili wathi khona sibanika 2 weeks zokuthi balungisise ama-recalls angekho emthethweni awenziwayo. Kungehlula lokho siyabe sizaphuma ephalamenti siphume kuma-local authorities indaba lezi zezilungisiswa. Hey, ukhulumile umongameli wathi kukhona epartnet, akula muntu osebenza lo muntu wezanu, njalo akula muntu osenior, akula muntu ojunior, sonke siyafanana singamalunga e-CCC, simanye nesibambene. Laba abarecall abantu bethu asibobahamba amalunga ebandla lethu, asibaza silani labo.
Ingcitshi kwezombusazwe osebenza nenhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Funye uthi okwenziwa yi-CCC kulungile njalo kuzakwenza ukuba iZANU PF inanzelele ububi bokuxotsha amalunga aleli bandla nxa kuyiyo esebenzisa umnumzana Chabangu.
Strategy sokuthi bon ama members e-CCC disengage cakathekile at this hour ngoba siyabona ukuthi kulokungcola kweParliament. IParliament yethu ingcolile, iZANU PF is trying by all means ukungcolisa ilizwe. So ngakho uqhakathekile ukuthi kube le pause kutshengisela ukuthi this country can be rendered ungovernable, because it's important to make sure that they show the citizen power betshengise amandla asebantwini, ngoba ama-members a-electwayo a-electwa ngabantu, they represent the people. Abanyeke nje bexotshwe liphepho, ngathi wena o-electwa ngabantu uyexotshwa liphepho.
Kodwa obona ngokwethula kwembiko kubandla le-ZANU PF umnumzana Farai Marapira uthe okwenzakalayo akulani lebandla lakhe.
Lokhu kutshengisa ukuba ngabantu abangathembekanga, bekumele bekunanzele ukuba njengeZANU PF asilamandla okuxotsha elinye ibandla ephalamenti.
Ingcitshi kwezombusazwe sebenza lebandla le-People's Unity Party of Zimbabwe umnumzana Herbert Jamuka uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwebandla le-ZANU PF lele-CCC ukuze kuphele ukufuthelana osekukhona elizweni.
I-government of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayenzeke phakathi kwe-CCC ne-ZANU PF, but i-problem ine-ZANU PF, i-ZANU PF inebutsotsi kakhulu especially kuma-position.
Emhlanganeni wabo owenkokheli ye-CCC bathi sebenanzelele ukuba kulobunzima obubhekane lezulu eZimbabwe, ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube lokukhumisana umlotha lebandla le-ZANU PF. Baphinde babonga uZulu weZimbabwe ngokuvota besithi amanye amalunga abo aqhubeka ehlukunyezwa esethiswa icala lokusekela i-CCC ngemva kokhetho loba nje solwedlule. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.